Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 20 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le MDCT eyezigaba zeMathebelele and North le South ibikwa isixoxebuke ngobuningi yaya kubandla le MDC Alliance. Kodwa ibandla le MDCT liyakulandula lokhu.
Mina njengebandla le MDCT okwamanje asilalwazi labantu abangabe bephumile ebandleni esigabeni seMathebelele North.
Ababalisi bathi uhlelo lwabo lokukhalala umsebenzi ngokufundisa kwamalanga amabili kuphela ngeviki luyaphambili lanxa nje uhulumende esithi uzababambela ikholo kumbe ukubaxotsha emsebenzini.
Engxoxweni zemali akulanto esithe yaphumelela. Uhulumende ulokhu enyathele kusikhonkwane sakhe esikangitshilo ngitshilo.
Ibandla le-MDC Alliance lithi ilanga likazibuse ebelikhona ngesonto sokulilanga nje lokukhumbula ubunzima obuselizweni selokhu ilizwe lathola uzibuse.
Singathi sikhangelisise especially lapha koBulawayo ukuthi khona ukuzibusa kwalethani akula.
Inkulungwane zabantu emadolobheni eMelika atshiyeneyo bezigcwele emgwaqweni zilindele ukutshengisela nxa ipholisa eletheswa icala lokubulala onsundu lingatholakala lingelacala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli yebandla le MDCT ezigaba zeMathebelele and North le South ibikwa isixoxebuke ngobuningi yaya kubandla le MDC Alliance. Umgcini sihlalo webandla le MDCT esigabeni seMathebelele and South umnumzana wachisibanda ubikwa eseye kubandla le MDC Alliance njalo ubonakale emahofisini aleli bandla eGwanda izolo. Umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathebelele and North umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi inkokheli yebandla le MDCT esigabeni seMathebelele and phose yonke isixoxebukile njalo ikhangelelwe ukwamukelwa ngeviki ezayo. Kodwa isikhulumeli sebandla le MDCT umnumzana Witness Dube ulandule limbiko.
Mina njengebandla le-MDCT okwamanje asilalwazi labantu abangabe bephumile ebandleni esigabeni seMathebelele North. Kodwa esithanda ukuthi uZulu akunanzelele ukuthi kupolitiki abantu balelungelo lokuba lembono etshiyeneyo. Nxa bethola ukuthi kabasuthiseki ngebandla lethu bayavunyelwa njalo bakhululekile ukuthi baye kwamanye amabandla. Kanti njalo-ke lathi sihlala sivulile iminyango yethu ukuthi samukele abantu abavela kwamanye amabandla nokwamukela nje abanye abantu abavela emakhaya abo abafuna ukuqalisa into zombangazwe bephathiseka emsebenzini esiyenzayo. Okuqakathekileyo njengakathesi njengebandla le-MDCT yikuthi sisemsebenzini omkhulu wokubumba kutsha ibandla, okuvuselela ibandla ngomva kokuthiwa ngumkhokheli wethu ubaba upresident uTswangirai. Lizananzelela ukuthi u-2014 lapho esagcina kwenza khona i-Congress sokukhatshana kakhulu. Ngakho okunye ukunyikinyeka kwebandla sokusenziwa ukuthi ubukhokheli obukhona sobuxega ngoba sokuhlale isikhathi eside njalo sokulezikhexe eziningi. Kodwa-ke umsebenzi esiwuphetheyo obalulekileyo kulamalanga ngokugcwalisisa lezo zikhexe. Sigcwalisisile eHarare, sagcwalisisa eMaswingo. Umsebenzi oyehlayo ozafika khona ngapho khona ngale laseMathebelele North Province. Esithemba ukuthi nxa lokho sokwenzakele indaba eziningi esizizwayo lezi ezivela eMathebelele North yokuthi abantu baphumile bandleni kuyizinto ezabe zingasekho ngoba kathesi kuyenziwa nje ukuthi ubukhokheli awuqinanga ngoba kudala kwacina ukuqiniswa lezo ngatsha njalo kudala ubukhokheli bacina ukuthi bufike eMathebelele North ngenxa ukuthi besikusigaba se COVID-19 esingavumeli ukuthi sibambane sixhumane njengabantu.
Lona ibandla lenu lilawo yini amalunga abuya evela kwamanye amabandla, njalo ungasitshela ukuthi njengoba isikhathi sokhetho sesiseduze kuyini elikwenzayo njengebandla?
Sina njengebandla le-MDCT siyabamukela lathi abavela kwamanye amabandla, kodwa asiyonto esiyenza ngeqholo mhlawumbe elokuthi mhlawumbe sikhawulisa lawo mabandla kumbe silwa lawo mabandla. Siyayamukela thina abantu ngokuthula bangene lapha abakwanisa ukuthi bangene khona basebenze lapha lamakhono okusebenza khona. Njalo sesiqalisile ukuzilungiselela, sizilungiselela ukhetho olama by-elections olungaba khona, kanti lokhetho olukhulu oluka 2023 sibonile ke ngempela viki yona ledlulileyo abasha bekhokhelwa nguYvonne Msarurwa uChalimani wabo benze omuhle njalo omkhulu omhlangano eGordon Sethu iMorgan Richard Tsvangirai House eyaziwa njalo ngabaningi ngokuthi iHarvest House. Kanti omama bebekhankasa International Women's Day betshengisela ukubana iparty iyaphila. Ibandla le-MDCT liqinile khathesi okumele ukuthi abantu abakhuluma iqiniso abangafuna ukukhuluma ngento ezenzakalayo baza kunanzelela ukuthi ibandla leli liyaqina. Hhayi, labo ababona engathi libuyele emuva kutsho ukuthi bafanana nabantu abadonsa ingubo sokusile bethi ngoba sebekubona kumnyama becabanga ukuthi kusasebusuku.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli semandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection oluphuma ku-Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla siqhubeka sihlaziya udaba lwe-COVID-19 eZimbabwe. Sigxile ekuthini luphazamisa njani intuthuko yabatsha elizweni. Ngalesi sikhathi ilizwe linanza ukufikisa iminyaka engamashumi amane lanye. 41 lathola uzibuse. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMichael ngo-8 ntambama.
Ababalisi bathi uhlelo lwabo lokukhalala umsebenzi ngokufundisa okwamalanga amabili kuphela ngeviki luya phambili, lanxa nje uhulumende sithi uzababambela iholo kumbe ubaxotsha emsebenzini. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema utshele iphephandaba le-Herald izolo ukuthi uhulumende setshele abaphathi izikolo ukuthi balobe amagama ababalisi abayabe bengekho emsebenzini ngelanga ngelanga. Uthi lokhu kuzaveza sobala labo abangasebenziyo ukuze bathathelwe amanyathelo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana utshele iStudio 7 utshele uNtungamile Nkomo weStudio 7 ukuthi bazaqhubeka besiya emsebenzini kabili kuphela ngeviki kungelani lokwethuselwa nguMathema.
Indaba yokuyethuselwa leyi mina kimi angethuki sibili, kodwa intshengisela ukuthi kutshuthi sebezwile sibili, sebekunanzelele, sebekubonile ukuthi oticha babuya emsebenzini amalanga amabili kuphela, iMonday leTuesday. Ungabona sebethusela, sebeyibona i-effect, sebeyibona impumelo ukuthi abantu laba kutsho ukuthi ba-serious ngento yabo. Thina sithi asethuki and siza continue lokhu esihamba iMonday Tuesday kuphela emsebenzini kuze kube khona ukuvumelwana, size saziswe thina ukuthi hayi sebeze bakubona ukuthi imali le yabasinika yona hayi ayenelisi, sehluleka kunje ukuthi sibhadalele abathu abantwana bethu, abantwana esibazalayo ukuthi sibabhadalele imali yokuthi bahambe bayifunda. Nxa lo mntwana khona oseyunivesithi khulumi ngama fees akhona okakhathesi compared to AMI salary. Ophinda kusizwise ubuhlungu kakhulu singababalisi ukuthi thina abanye bethu abaunderlie i-government ezaba imali ezikutsha khona leziningi kakhulu ukudlule zethu thina ababalisi, abantu abaphuma ezandleni zethu. Wakhanya bona babe eyabe iphe inxa ikhona abajabula ngobuningi.
Uhulumende lithe likhulumisana laye kusikhatshana esedluleyo wathi ule 75% kuphela angalengezelela ngayo iholo. Kodwa lina elithe incane kakhulu leyo mali. Igathesi njengoba uhulumende esithi kalayo alikachedi yini kumali elikhangelela ukuyiholiswa.
Now we are saying give us $520 or equivalent bank rate. Then you'll see us going back to work every day.
Lo ke ngonkosikazi nokuthula Hlabangana wenhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ. Untungamile uphinde njalo waxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu.
Uhulumende uloke enyathele kusikhonkwane sakhe esika ngitshilo ngitshilo ukuthi lokho aza kupha yiko akukhuphayo. Ikhuluma nje ababalisi baphiwe imadlanyana yakhona leyo ukuthi ayi 25% ngaye nale iviki elidluleyo osokuyikuthi ke ababalisi sebekhangelele ukuthi yiyo imali abazalivile bayihole. Kodwa phela kasikhangele ukuthi ababalisi kabalayo imali yokuthi bagade amabhasi nsuku zonke banelise lokusuthisa izimuli zabo ngendlela efaneleyo. Lokhu kuletha ukukhona nona ukukhulu okutshengisela ukuthi ingxabano le ekhona kathesi ayizukuphela masinya. Nanku lokuxoxisana lohulumende ungani yivela kancinci.
Njengoba uhulumende eqina ngokuthi ababalisi abangayi emsebenzini baza banjelwa iholo okuyini eliza kwenza akhona yini amanyathelo elikhangelela ukuwathatha.
Esesikukhangeli kathesi ke ukuthi yena ke uhulumende ukhanye ngathi ababalisi ubaphatha ngesandla senxele. Kanti ke ezinyizisebenzi kahulumende singathi sikhangele zona ezikhona lapha emahofisini ziyaphatheleka ngoba nanku uyazincedisa ngetransport azinike imali engathi chipile yetransport. Uthi ke ababalisi bona batshone ezikhwameni zabo kube sokubasinda ukuthi baye emsebenzini. Kanti ke bonke beyizisebenzi kahulumende. Ngeyindlela ke kufanele ukuthi uhulumende ahlale phansi lababalisi aqhukisane nabo abakhangele ngelinye elihlo hathi lokho okwenzakala kathesi ngoba igama likangitshilo ngitshilo kalincedi endaweni ezinjengale. Esesikukhangele ukuthi ke udaba lolu luqhubeka lusiya phambili lumemetheka asazi ke ukuthi kuyozala nkomono. Okwamanje siza kuzwa ke ukuthi ababalisi uliviki bona baza kuphatha njani. Nangukukhona ukwethuselana osokuphuma lapho ukuthi ma ungekho emsebenzini siza kudla imali, ma ungekho njalo emsebenzini uzenzela umathanda ufundisa ngaphandle siza kugweba. Okutshengisela ukuthi laye uhulumende usehlomile ke kanti ke lababalisi labo bazimisele sizabona ukuthi kuyaphetha kusiyakaphulanje.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngenhlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association kumbe ZIMTA ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Ibandla leMDC Alliance lithi ilanga likazibuse ebelikhona ngesonto sokulilanga nje lokukhumbula ubunzima obuselizweni selokhu lathola uzibuse ngomnyaka ka-2021. Ilizwe leZimbabwe lenelise iminyaka engamachumi amane lanye 41 years ngesonto. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla koBulawayo unkosazana Sithabile Mlilo.
Sikhangele indaba yokuzibusa lapha eZimbabwe kodwa kungela nkululeko. Singathi sikhangelisise especially lapha koBulawayo ukuthi khona ukuzibusa kwalethani akula. KoBulawayo singakhangela kudala kwakuthiwa kontuthu ziyathunxa ngoba amafactory ayesebenza kuhle konke kuhamba kahle. Kodwa kathesi singakhangela akusela wona amafactory alokhu ephumisa leyo ntuthu sekuphonguba nje liganga elingelalutho. Singakhangela njalo ukuthi khona kudala uBulawayo waye waziwa ngokuthi khona amastradini eBulawayo ayehlala ehlanzekile. Kodwa kathesi singakhangela umuntu wonke usestradeni especially thina omama sebesikhona estradeni ngoba asilalutho lokunika abantwana asila kudla okuthi singanika izimuli zethu. So sigcina sihamba estrateni lathi sisiyathengisa amatamatisi, sisiyathengisa okuchiyeneyo esabe sikwanisa ukuthi sithengise, sithengisele abantu. So singakhangela sibili ukuthi uzibuse siyabonga laba abahamba bayasilwela ukuthi uzibuse eze ebuye lapha eZimbabwe ngo-1980. Kodwa uzibuse lo ungafuna ukuthi umkhangelisise kala nkululeko alayo akula freedom lingafuna ukuthi likhangelisise especially kulabo abayabe phikisana le lohulumende lo okhona kathesa
manje njengebandla lina lithini nxa likhangele uhulumende okhona kathesi uyafana yini laloo kade khona ngesikhathi esedluleyo
uzabona ukuthi khona uhulumende lo ozithi Second Republic hayi bantu uhulumende lo uWestern uhulumende wayekhona ekuqaliseni singakhangela kumnyaka lo ophelileyo sizakhangela ukuthi amalungu amaningi awe MDC Alliance ayevotelwe under iticket le MDC Alliance abanye baphumisa phakathi kweParliament abanye baphunyiswa phakathi kweCouncil ngendaba yokuthi uhulumende lo ulwisana le lokhuzweni lenkokheli eze MDC Alliance Elungakhangelisisa futhi kobulawayo lapha kwaba lokuthunjwa kwama-youth akhokhela i-MDC Alliance bashaywa abantwana ungafuna ukuthi ukhangelisise so singathi khona uzibuse uzibuse wabuya kodwa inkululeko sibili hayi asinayo silokhu sisayidinga ukuthi singakhululeka kanjani kungaba kanjani le nkululeko lapha eZimbabwe ngoba uzibuse ukhona sibili waba khona uzibuse but ukukhululeka kwabantu akukho abantu bimbe hamba estradini yababona nje ubona ubuso babo ukuthi abantu abathabanga omama bayabe lokhu bechitsha omama bethengisa bethengisa lokhwana ngokufuna ukuthi begcine izimuli zabo so hayi ilanga leli sibili ele independence sabe sifuna ukuthi sibili lathi silithokozelele kodwa sizwa sisesaba sizwa silokuzondla esebe silakha ukuthi uzibuse ukhona kodwa uzibuse lo kala kunkululeko at the end of the day
unkosazana Sithabile Mlilo isiphatha amandla sebandla le MDC Alliance esigabeni sakobulawayo ubexoxa le studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo. Kodwa lolu gatsha luthi kulabantu abedlula ikhulu 108 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Iningi labathelele igciwane leli ngabesigaba seMatabeleland South abalikhulu lanye 101. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi amapholisa abophe abantu ababili kulandela ukubulawa kwabantwana besikolo ababili abaleminyaka eyisikhombisa. Leli phephandaba lithi amapholisa afumane ikhuba lamalembu alegazi emzini wabasolwa laba ababothiweyo. Iphephandaba le-Herald libika ukuba amapholisa ogatsha lwe-ZAC asebophe umgcini ngcebo wekansili yekaripa usaratiere Chitene lokansila ka-Ward 5 uTendai Mabondera besetheswa icala lenkohlakalo i-corruption. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Selibingelela kustudio 7 ngabe linjani hayi inkinga nje ukuthi liyavala amanye amalozeni ama voice calls but amanye aliwavali angazi inkinga likhetha njani kodwa ke umbuzo wami ukuthi ukhuluma ngathisani maphosa kafosi manuka ward 1 case into engifuna ukuyibuza ukuthi kade vele okuyini okunzima kanti ukuthi lisichasisele ukuthi ke le vaccine le ezileyo iqondile yini yini nokuthi abantu becasisele nje befundiswe kahle kahle bezwisise ngayo ilokuzeni leyo ukuthi ke i-vaccine le ukuthi iqondile yini ifanele ukuthi abantu beyithathe kwamampela yini. Siyakudinga ulwazi olunjalo ngoba njengoba ubona abantu besihlele emuva nje sithola lokhu nalokhu okwenza singazi ukuthi kanti okwenza kungacace nokuthi abantu befundiswe kahle kahle ngalo i-vaccine kuyini ngoba asikhululekanga umkhuhlane asiwufuni kodwa kasikhululekanga ngoba silamfundiso esiqhelileyo ekupheleleyo engasenza sikhuthalele ukuthi sihlabe kumbe sikhuthaze nabanye ukuthi abahlabe
ngoba kwesinye isikhathi basakazi bami abahle nonke ngezindawo ngezindawo siyathemba liyaphila. Kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe. Uyabona uma uyenza kahle siyabe sizakhuluma ngawe kahle because uyabe usenza kahle. But uma uyenza kubi siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi. Le nto eyenzakala eZimbabwe leya, this is out of order, irongo kakhulu. Amapolisa ngala busy, abantu babhizi batshontsha izinkomo zabantu, batshontsha imali, babamba amabhenki, inkunzi, bayenza yonke into. Umsebenzi wamapholisa lo, umsebenzi wamapholisa lo ukuthi nganamapholisa abhizi agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisebenzelayo abangalacala. Bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shiye kwezembuso azingane sokungamasotsha asisakwazi ngamapholisa kumbe ngamasotsha asisakwazi. Because indlela abayenza ngayo, hayi bafowethu lina besesishoneni, please ngicela nikele izinto kamakhwapha mani. Hey, lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu, kuzaphela lokho okuyintokweni olukwenzayo lokho. Ngelinye ilanga kuzadlula lokho okuyizinto lokho. Ayikho into engapheliyo, ingungu ayizi zikhala kakhulu, isizadabuka.
Salibonani, salibonani bantu bakastudio 7, salibonani bantu. Ye, hayi siyabonga, siyabonga ukusifaka lapha emsakazweni nathi siphawule into esingazithandiyo bani. Ye, besicela ukuthi cele impela ngempela ngempela MDC bantu, MDC bakithi ayisiphathele ilizwe bantu. Mhlawumbe lathi singathi sithole ukuphila bakithi, sisegangeni, sisegangeni Nkosi yami. Sicela ukuthi isiphathele ilizwe bakithi, abazame indlela zonke bantu. Amakhehla le athi ukuphuma uphumela phansi kancane ethi ukuphumula. Hayi siyabonga, siyabonga, siyabonga bantu bakastudio 7.
Salibonani basakazi bami abahle, ninjani ngezindawo ngezindawo. Hayi thina siyaphila, siyabonga kakhulu ukuze kusethulele izindaba. Mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala, siyazizwa izindaba lezi ezenzakala ekhaya. Amapholisa abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso, abafuna iZimbabwe ibe right. Lokhu bebhizi bebatshaya, besenzani, bebahlukumeza, besenza yonke into, but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right. Mara bayekela otsotsi, otsotsi babhizi babamba inkunzi, bathathele batshontsha izimali, bayenza yonke into, bayenza amarobhali. Amapholisa ukuthi ngana yenza umsebenzi wabo, ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo. Yazi amapholisa eZimbabwe, so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticize abantu laba besishoneni, but eyi kwesinye isikhathi hayi, abanye abantu abakwazi ukubusa shimo. Le nto lesi out of order le, please abazame ukuzinuka amakhwapha laba abafowethu laba abangamashona laba basesipholiseni laba. Bezame ukuzinuka amakhwapha beke befunde bebe nesikolo mani. Hayi, ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo. Technology is very important than le nto abayenzayo le. Abantu babhizi bahlukunyezwa, abanye babanjwa inkunzi, abanye bathathelwa izimali ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu. Bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona, hayi kaba khona. This is wrong man. Hayi, iZimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga, ilungisa buswa nje lishona. Ah, kuzoba nzima ukuthi be right.
Yey, siyathokoza, siyajabula kakhulu ngomsebenzi eliqhubayo madodo. Ye, mina igama lami uStanley Moyo, ngitshela wagwelo baba. Hayi, ngokuwa kokukhululeka baba, lokho esingakubiza ngesiNgisi sithi independence. Hayi, asikakutholi baba, asikakutholi ngoba ilizwe ligcwele corruption. Ilizwe imigwaqo kayihambeki, izimota zihamba nzima ngamagodigodi. Konke lokho kakulungiswa baba, akulungiswa. Sibona kuqinwa kulungiswa ezinye zezinto ezihlukumeza abantu, kodwa kuthiwe kuyalungiswa baba. Angazi, angazi ukuthi empilweni asiboni ngaso linye, kodwa sithola amagapha avuzayo baba. Ngikhuluma kanje ngivaka bavakatshele kwesinye isigaba saseShobhi izolo besokuntambama bengahambi nje lami ngobuhle kodwa sithe sesifika lapho ebesisiya khona sayitshayisana nabomthetho amapholisa behamba ngemota yabo basimisa amapholisa nabasihlukumiza basimisa basisabuzwa izithupha sesikhutshiswa izithupha kahle kahle bekulesinye isitoko sami ebengisithole lapho ebekumele siyeyitshengisa lapho ebesiya khona besilibele isithupha sesifukwa sesifuqele emoteni sekuthiwa kasingene emoteni ngamangalo ukuthi pho yikukukhululeka khona lokhu oluselizweni lakho uyethwaliswa amagapha avuzayo njalo udlisa imbuya ngoludi betakiwe hayi hayi lo mthetho awusekho baba bedaka ungabungeke uthi ukuthi ngabantu abasemsebenzini iqiniswe lihle ubungeke uthi ukuthi ngabantu abasemsebenzini vele soko hayi vele sebesenzela umathanda akusasetyezwa ngendlela esasiyazi yikho sicina sesithi thina ihulumeni kaSmith yayingcono.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Sithanda ukulazisa ukuthi silodubo ngencingo zethu kodwa qhubekani lithumela imilayezelo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkulungwane zabantu emadolobheni atshiyeneyo bezigcwele emgwaqweni zilindele ukutshengisela nxa ipholisa eletheswa icala lokubulala onsundu lingatholakala lingelacala. Ukuthethwa kwecala lepholisa leli uDerek Chauvin owabulala onsundu uGeorge Floyd lugqitshwe izolo lasala ezandleni zabalithumi lambili abathiwa ngamajurors ukuthi bakhangele ukuthi engaphiwa isinqumo sokuba kulecala na kumbe umsulwa. Abamela uChauvin bazame ukuthi batshengisele umthethwandaba ukuthi uChauvin wayezenzela nje umsebenzi wakhe kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla uFloyd wasesifa ngoba wayevele engaphilanga kahle njalo ethethe izidakamizwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Jerry Thwala Jackson obelandela ukuthoniswa kwecala leli.
Msakazi Chris, kuningi sikubonileyo lapha inxa kuthethwa icala lokubulawa kukamnumzana uGeorge Floyd ebulawa ngumnumzana uDerek Chauvin. Engibona kakhulu lapha yikuthi ubandlululo lolu esibandlulana khona ngesikhumba ukuthi lo muntu omnyama lo ngumngisi luyavikelwa lukhona sibili njalo bayazamaza zonke indlela ukuthi lanxa kubonakala sobala ukuthi hayi umuntu lo wenze leli cala kumbe uphathe omunye kabi kubonakala ukuthi uyamzonda ngokuthi ibala lakhe linjani. Kuyazicacela laphana ukuthi hayi inzondo bazama ikhona njalo bazama ukuyifihla bazama ukuza lezinye izizathu ezokuthi kungabe kuyini okwaba yintelela yesenzakalo esibe kangaka esasathatha impilo yomunye. Ngibona ngathi futhi laba bamlwela amagqotha kaba alwela uDerek Chauvin abazama ukumvikela laphana ngokubona kwami i-information ekhona kumbe ngathi nje osokuveziwe ngokufa kwakhe laphana kunzima ukuthi ulwela umuntu uvike ukuthi ngabe uChauvin nguye wawubulala umnumzana uFloyd.
Kodwa bona abamele umnumzana Chauvin bethule ubufakazi bokuthi umnumzana Floyd wayevele engaphilanga kahle njalo ethethe izidakamizwa. Ubona ngani kusebenzile yini indlela abazame ukuthi bavikele ngaye uChauvin abameli bakhe?
Indaba yokuthi umnumzana Floyd wayelezidakamizwa emzimbeni ikho mhlawumbe ongabe wathatha imphefumulo yakho lokho kangikubona ukuthi liqiniso njalo akusonitelela yokufa kwakhe. Singakhuluma iqiniso abantu sonke sinje siyaphila kikhona imkhuhlane nesilayo zikhona izimo esilazo ezimbe emzimbeni ezingathi ngesilungu ngathi phecelezi they threaten just our general health. Ngakho ngeke ngithi umuntu nxa esechayiwe imota wasuka wadlula emhlabeni bese ngithi hayi ubevele le cancer mhlambe uyila ku cancer ke ithelela ukuthi ahambe lapha na hayi lapha ngibona ngathi behlulekile sibili.
Umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ube khuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio. singakagqibi uhlelo lolamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inkokheli yebandla leMDCT ezigaba zeMathebelele North leSouth ibikwa isixoxebuka ngobunengi isiya kubandla leMDC Alliance. Ababalisi bathi uhlelo lwabo lokukhalala umsebenzi ngokufundisa kwamalanga amabili nje kuphela ngeviki luya phambili lanxa nje uhulumende esithi uzababambela iholo kumbe ukubaxotsha umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje livalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini kude.